bangibona ukuthi uzaphumelela ngokuba kakulanjongo kuhulumende omanyano lo esithi ngo-GPA inclusive government ukuthi kube lokhetho kungakafiki ukhetho lolo luyahlanganisa yonke umuntu eZimbabwe. Bayesaba ukuthi mhlawumbe lungaveza udlakela, mhlawumbe lungaveza ukuthi kuhle ukubamba ukhetho kungakabi nesisekelo esihle sombuso, nokungakabi lenguquko futhi emthethweni wokuvota okungabe kuyingozi, okungapha amandla mhlawumbe futhi igunya kulaba abangafuni ukuthi kube lokhetho olukhululekile eZimbabwe.
Bakhona abathi uMgabe ulakho ukulandela umthethwandaba ahlele ilanga lama-by elections, kodwa lithi selifikile aguqule athi mhlawumbe akula mali alidlulisele phambili lelo langa. Awukuboni kusenzakala ngaleyo ndlela?
Ye, kungokunye okungenzeka khona lokho, ngokuba nxa unanzelela emthethweni weZimbabwe, upresident ulegunya lokwenza izinto eziningi kakhulu ezingeke zenziwe ngomunye umuntu. Ulakho ukuthi njengoba inkantolo isinqumile ukuthi kakwenziwe ngale ndlela, awulandele khona lokho, kodwa ukuguquleka kancane from lokho esithi i-administrative standpoint of view. Abe lokho esithi akula mali, abe lokho esithi ama-logistics lokhu nalokhu yana kuyahlupha, akuzukuba lokhetho oluvumayo. Kanti ke futhi ingozi esingaba khona ukuthi usengalubiza lolo khetho lube khona, esenzela ukuveza ukuthi kakudingakali ukuthi kuze kube lesisekelo sombuso esitsha, akudingakali ukuthi kuze kube lenguquko emthethweni wokuvota lesimeni sokuvota ukuze ukhetho eZimbabwe luhambe ngendlela efaneleyo. Angabamangalisa kabantu khona lapho ele njongo yona leyo ukuthi hayi kuvinje lesisekelo sombuso kugcine kuvotiwe kuphela kungenani singekho leso sisekelo sombuso.
Khona into elokuhlakanipha phakathi yini Ncube nxa sikhangela ukuthi ilizwe galila mali ukwenza ukhetho lwama-by elections kathesi lona ukhetho olumqoka solusondele?
Into ekhona ngumthetho, i-by election yabekwa ngumthetho weZimbabwe. Umthetho ububi bawo kawukhangeli ukuthi imali iyavuma yini, uthi kakube lento enje, uthi kakube lo president ovoteliweyo, kube nephalamende elivoteliweyo, uma kube lesikhundla ephalamende ngandlela thize ekufeni kwalo osephalamende kumbe exotshiwe libandla lakhe kumbe kwenzeke lokho okwenzakaleyo ngesikhathi esithize, kakube lo khetho ukuze labo bantu akade bamela aye bamele ephalamende. Ayikhulumi i-constitution lo mthetho kawukhuluma ukuthi imali iyavela ngapi. Yizo izinto ezihlala zisupha kuwo wonke amazwe ukuthi ukubambanisa kanjani lokho, kodwa umthetho umele ulandele lobe kanjani. Nxa usufikile isikhathi sokuthi kuvotwe, kakuvotwe, kungabe kumiswa imithetho kuthiwa khona kakula mali kumbe ipolitiki kayivume, kakwenziwe lokho umthetho othi kakwenziwe kuphela.